sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-24 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku lwezizalwane zalelo lizwe ngokuphatheka kwimisebenzi yobugebengu.
Yebo, sicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe Competence Based Education for Socio-Economic Development ezikolo zonke elizweni okuqale izolo kugqitshwa lamuhla.
Kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenza-ke.
Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku kulelo lizwe okulemisebenzi yobugebengu okwenza ukuthi abanye abavela khona le kwele South Africa babazonde. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abukuza ikakhulu abangela maphepha okuhlala ngokusemthethweni kumele baxotshwe ngoba iningi labo liphatheka kumisebenzi yokuganga besephula umthetho. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Ben Cabangani Chabalala.
Angiyiboni ilicebo elihle. Ngibona ngathi bafuna ukuzithathela umsebenzi wamaphoyisa bawufake ezandleni zabo. Angeke kusize ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo, okuyinto okufanele ukuthi ukhulumende weSouth Africa ayingenele kakhulu, abone ukuthi bonke abantu baphephile ngenxa yokuthi khumbula ukuthi ma kwenziwa leyo nto angeke yenziwe kuphela kungeladlame. Into zeSouth Africa siyazazi, so ma belimaza umnotho waweSouth Africa ngenxa yamaforeigners babe besenzinto engekho right. So thina sithi u-government we-South Africa akayingene lento ayiphuze ayikhalimele ngenxa yokuthi kwawona lawo ma-foreigner ayisibo bonke abangela maphepha. Bakhona ama-foreigners abasemthethweni abasebenzela kahle e-South Africa abangela nkingi. So thina sithi u-government we-South Africa lweZimbabwe kababambisane bahlanganisa inkulumo, kungabi khona udlamo ngenxa yokuthi ekugcineni singabantu sonke, njalo lathi siyafisa ukuthi siphilisane kahle.
Manje ungasitshela ukuthi lina njengabantu abadabuka eZimbabwe lihlezi njani? Alichaywa luvalo na ngalisizwa imbiko enjalo?
Uvalo njengabantu abadabuka eZimbabwe luyasichaya kakhulu ngenxa yokuthi abanye bethu sizele khona lapha eSouth Africa, sinabantwana sihleli nemuli zethu. So ngizathi mphumile ngiye emsebenzini ngabe ngingakwazi ukuthi endlini lapha engishiye khona imuli kuyasala kusenzakalani, njalo lami endleleni ngabe ngingakwazi ukuthi kuzayenzakalani lapha engabe ngihamba khona. So uvalo luhleli lusichaya ke ikakhulu ebantwini baseZimbabwe abasebenzisa ama-transport kumbe ngithi amatekisi abagibela besiya emsebenzini. So uvalo luhleli lukhona kakhulu ngoba kawukwazi ukuthi lapho ozoyehla khona uzohlangana lani usiya emsebenzini, kuze kube ngcono kulaba abahlala endaweni ezifana lasemakhitshini ebalungwini, ngoba lapho kungathi kusaphephile udlame alukabi khona kakhulu. Kodwa endaweni ezifana lasemalokishini nakwezinye indawo siyake sizwe nje ukuthi hayi kube lesivuka mpuzana abantu bagijima okwesikhathanyana. So asiphephanga, asiphephanga. Kungakho ngithi sicela ukuthi abaphetheyo basilungisele indaba leyi ingaze imemethe kakhulu. Ngibe sengisithi kubafowethu ababuya ezweni laseZimbabwe, siyacela bakithi, siyacela labo behlise uzame udlame ngenxa yokuthi ezinye izinto ezenzakala eSouth Africa siyazidalela thina. Abantu bekhaya sebavuka ubunyamazana lapha eSouth Africa, yibona sebetshontsha kakhulu, yibona sebebamba inkunzi, babamba inkunzi baze babambe lathi esibuya la bekhaya abafowabo. Thola ukuthi banje inkunzi banje ngumfoweni. So le nto le ibuhlungu kakhulu. Abantu bekhaya sicela ukuthi baziphathe kahle endaweni yaseSouth Africa, kwenzela ukuthi noma abasiphetheyo besiyasikhulumela, besikhulumele lathi singabantu esibukeka sisezingeni eliright lokuphila, esikwazi ukuphila labanye abantu, ngoba angeke bayesikhulumela uma singabe siqhubeka thina sinetha udlame manje endaweni yaseSouth Africa. Kodwa ke besicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe. Ukuze besiphathe kahle abantu beSouth Africa, kasiqale thina sihloniphe indawo yabo, sizihloniphe lathi, kwenze ukuthi sibe lesithunzi ezweni laseSouth Africa.
Alo ke ngumnumzana Ben, cabangani Jabalala, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshwe namuhla. Ngaphansi kwalolu hlelo kulolwe continuous assessment and learning activities kumbe ikhala lona inenge elikhonona ngokuthi lithwalisa abantwana abavela kumndeni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuyemoyo, utshele untungamile Nkomo we-Studio 7 ukuthi abasuthiseki ngendlela uhulumende ahlele ngayo imibuzo ayibuza abantwana besikolo labazali ngohlelo lwekhala. Umoyo uthi kungaba liphutha elikhulu nxa uhulumende engekela ulandela izikhalazo zabafundi, ababalisi labafundisa labafundi esokuthi aguqule lolu hlelo alwenze lwaneliseke.
Imbuzo ivele yakhandwa ukuba abantu bengayikhuluma ngezinto eziqakathekileyo. Kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sona ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenzakele. Kube lokukhonona ukuthi kade indaba singani siqala phansi. Thina kumele sihlaziye iminyaka eyisikhombisa lapho i-curriculum leyi ekade siqalele khona. Okunye akade kuyindaba egudwini ebantwini ikhala, indlela, lamasu okufundisa. Konke lokhu siyakunanzelela ukuthi uhulumende njengoba ade engakugxilanga kikho imibuzo uyakwazi ukuthi kazimiselanga ukuthi akulungise. Yikho abadala, abafundi, ababalisi engafunanga ukuthi bekhulume ngakho. Kodwa-ke njengoba imfundo ingeyethu thina abanikazi babantwana, imfundo ingeyethu thina abanikazi belizwe, singalibali ukuthi kulezi nsuku umongameli uhlale etshela abantu ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Lathi-ke sifuna ukwakha imfundo yethu, asisoze sime silabazali, asisoze sime silengani ukukhuluma kuze kulungiswe nendaba yokuthi uhulumende abhadalele indleko zemfundo. Uhulumende alungise indaba yekhala ihambelane lakhonoko kuze ikhono esesilibonile kumbe ubuciko esesibubonile emntwaneni kakuyegxilwa khona apho ikhala igxile ebucikweni bomntwana. Asisoze sime ukuba ngumsindo ukuthi uhulumende kungumlando wakhe ukubona ukuthi izikolo zonke ziyenelise ukuthi umntwana noma ekusipho isimo afunde. Engabe ngumntwana oyisigoga, engabe ngumntwana okhubazeke ngenye indlela, kodwa isikolo lesikolo kumele sibone ukuthi siyamemukela umntwana lo.
Lugqitshwa nje lolu hlelo kuyini elikukhangeleleyo njengenhlanganiso, nguquko bani elikhangeleleyo?
Thina njenge-ATUS sikhangelele ukuthi uluhlu lwekhala njengoba le kuyi competence based curriculum. I curriculum uluhlelo lokuhlela lezemfundo olugcile kwezobuciko obuthile sibone umntwana. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi ama resources izinto ezidingakalayo zivela kuye, hayi ukuthi kube ngumlando wabazali. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi izikolo ziba kuzinga elizenza umntwana angathwali nzima ukufunda, ukuhlela nokukhetha indlela afuna ukuthi afunde ngayo. Lokhu sikutsho ngoba indlela Masanga Commission report yamtshela uhulumende ukuba nxa engena kulolu hlelo ngaqalise isikhwama okuthiwa i-Education Equalization Fund esiyise sizamncedisa ukuba enelise ukukhokhela zonke indleko ezihamba lezidingo zomntwana.
Lo-ke ngumnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro utshele Studio 7 izolo ukuthi uhulumende uzaziqakathekisa izikhalazo zikaZulu ngalolu daba. Kusenjalo, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Patricia Chabalala, utshele iStudio 7 ukuthi banobela uhulumende ngalolu daba.
Bona nje bekukhedo buke kodwa yakhukubuza ngoba kuyadinga kakhulu. Asonelisi thina ukuthi that njalo izikolo eziningi azila ilathi i-access to i-internet futhi njalo kunjalo lolu hlelo kuyatshengisa ukuthi lo ngumnyaka lo ngonothike kwenza kube lomkhandlo phakathi kwabantwana kuqukethe kakhulu kulento ezilele ngoba kukhipha nje 30% okuthi imali kuhlekwe kuhle kwahlekwa kuhle nje akumelanga kube lobunzima obungako bokudura obokuthatha isikhathi obokuhlukumeza abazali ukuthi benzele abantwana ikhala. Hayi, kusithathi senzile
kahle kahle. Kuyini okukhathaza abantwana lapho ukuthi beqhube kuhle izifundo zohlelo lolo?
Okukakhulu ukuthi kumele ba-researche baye lapha nalapha baye lapha bedinga ne-topic yabo-teaching. So thina imali yedatha silayo ngebeka abantu abazali abaningi abasebenzi ngabantu nje abahleziyo yehlula ngamafoni ngabanawo nabanye abathuba lemali bebeqala kuthi hayi lokhu kuyasehlula nebazi yakhona sisonelisi. So abantwana abaningi kuphinde kube njalo kuletha ukuhlukumezeka ebantwaneni, bathatha ukuhlukuluzwa ba-abuse nje bahlukunyezwe sexually yonke into nje kuletha nje ukungahlaliseki kwabantwana
lisho ngani ukuthi bengabe behlukuluzeka lapha
umntwana ahambe seyadinga i-research esiya-research achayisane labagangi leyo bamdlwengule kumbe nje bamhlukuluze bamchaye ngoba kwesi sikhathi abantwana labo uyaphuma ahambahambe uzuphumela usungena ntiyababa ebayadinga sidinga kathi akumbonelanga ubani akumbonelanga ubani. So khona ukukhana kubi kakhulu ngoba kuthelela umuntu abantwana labo sebethatha i-advantage yokuthi kuthiwa ngiyadinga iya-researcha yena besezihambele endani zakhe esiyakwenza umnyezo obalethela inkululeko enkulu ukuthi bazenzele nje ubathanda ubugama. Thina sikhula besenza i-agriculture siseprimary kuthiya phezulu siwezuleko abakulutshwana kungabandleko kuyakhupha kube ndleko eziningi njalo nabatitshara abafundiswa ngakuhle nakuhlelo bekabezabuti abalizwisisi okukangcono liyekelwe nje nxa kuzukuthi kwehluli kubuzisiswa zonezi izinto noba kasinamali singabayanga siphakathi kobunzima asinamali yokudinga idatha sifundisisa abantwana labafoni wona la akhona singayimali abantwana abaningi badileka besiyaceba umntwana ngumntwana kumele akhiwe indlela engizikelayo engaweli ezingezilithini.
Selokhe lwaqalayo lolu hlelo lake laba lethuba yini lokuthi likhulume ngalo lababalisi kumbe lohulumende kumbe lezinye nje inhlanganiso abakaze bebuye ukuzokhuluma ebantwini?
Abakaze bona abakahulumende bebuye kodwa izakhamizi eziningi zikulethile uhlelo kubhubha iBulawayo Progressive Residents Association bekhala ngabe kuthiswa kubahlukumeze kakhulu yikho okwasezikuthi besixoxisana nje singabawazi ngabe sibe lo hlelo njenge bhupla xoxisana nabawazi babawathi chairperson ukuthi bakhulumisana nabantu bagade information badinga information yokuhlukuluzeka kwabo sayicompila sayithumela futhi sayithumela siyibhupla kumini usofithar wethu education uben moyo ukulungisile lokho umnike sikuligadalana nathi exactly sancedisana nabawathi chairperson bethatha i-information ebantwini zakhamini.
Lo-ke ngumsekeli kaMgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Chabalala obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC izavula ugwalo loluhlu lwabavoti iVoters Roll ukuthi uZulu ahlole abone ukuthi amabizo alotshwe kuhle na lokuthi avele ekhona na kuloluhlu kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika ngolwesithathu lweviki ezayo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kamphe ixesha lokungena esikhundleni alungisise umnotho welizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Emsakazweni kaStudio 7. Hayi, siyabonga izindaba, siyabonga izindaba. Namhlanje zokukhuthaza lamabalaleli kaStudio 7 ukuthi hayi, manxase recorder singarecord yabe made madoda ama record. Kase recorder 1 minute loba 1 minute ama seconds ukuze ukuthi sikubala ama audio emaningi. Njalo singarecord day ukuthi uthole ukuthi umuse recorder landelisela hayi. Sifuna ukuthi sinikeze abanye laba ama chance ukuze injani dawu be record abo ama message funde. Wonke umuntu imessage yakhe funde lapha kuStudio 7. Sifuna ukuthi wonke umuntu kuhambe ngokufana nayo. Ye imessage ingadluli irecord ingadluli i 1 minute hayi 1 minute some seconds ime kungene yomunye la njalo 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 ungarecord daily ungarecorda namuhla la urecord noma kuvikezayo ukuze ukuthi labanye la ifunde. Ye siyabonga hayi lapho ndabenze ukukhuza nje kuphela akukone ngizokukhuluma
dalibonani ku Studio 7 ihlobo zethu silibingele ntambama ama enhle kontungamili awubakile lo president Jeremiah khona ngapho bantu benkosi yonke labo gifts tobe ake ngithi thathele ithuba ngamafitshane ngithi mina sicela ukuthi umongameli umnandakwa uma ese announce ama dates of election ehle announce loku resigna kwakhe ukuthi laye futhi use resigna okwesibili ehle echo futhi ukuthi umthuli Ncube laye asa resigne ngoba kumehlulile okwezimali sizwile mhlankwana sokuthiwa kuzanywa ukuthi khona kube la ngani kulokuthi ama business ayasolwa ukuthi indaba ekhweza ama basic commodities abo kanti umuyo owabatshela ukuthi khona umuntu ulelungelo ukukhweza izinto wathi ongenalutho lokukhweza akhweze ibhulugwe lakhe lamhla sebakhondema akusebenzi njalo. So siyacela ukuthi konke lokhu ehle kubeke ehle resign yena ngeparliament yakhe ehle igcine ku-operator eyidissolve ngoba iparlamente izoba khona ngemva kwama-election namafitshane ukuthi ingenzele isefa lingitsheleke uhulumende weZimbabwe mashona le njengathi thina bakomthwakazi ngapha vele sikhathele ngokusebenzelana namashona ngendlela abasiphethe ngayo basidilize kakhulu. Anibonge
nitshona njani Studio 7? Nitshona njani Studio 7? Siyabonga ngokusitha indaba ezinhle. Ngithanda ukuthi ngikhulume mayelana ngamadoda la ezana uPF athi wona abam businessmen yiwo abafuna ukuthi bawakhiphe embusweni. into abayenza iyahlekisa kakhulu ngoba namhla sibe sithi bona kasibuyele futhi siyethenga izinto eSouth Africa sika kuyabo kungaseka Jude sisihlala sinoke sibhodiswa ndawo yinye kathi vele bona you can rig the election but you can't rig the economy nanko kathi sokulithwa lisenzima zamanini ukuthi lilungise sibone sifuna ukuthi sibone lapha eliyakho nidola lizangelime ukuwa lala lonke lisiwa till izaze liphume kuphela
salibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabezwa abantu bayathabela lawo mayocopt special o-Anglican Sibindi bethi sibanda laba bethi khona khona abantu beZimbabwe bayathanda ukusola sirayithi sisole ngama-yocopta ngoba iZimbabwe kayisathenje izanu p f lomo omubi sengaba ngama-yocopta okutshaya abantu izanu p f iyakwazi thayisela abantu ubabona bethule sobe sesaba ukufaka ukhetho kuningi elikucabangayo vele izibozi zodwa ukuthi lihlukumeza abantu bese mangala abantu bemathabhelelendi unxa ungafuna i-triple c waye ungavoteli izaphumbu uvoteli i-MRP lani ukusukuma sibili uqinisa imihlathu siyavoteli izanu p f lokuhlupheke sikuhluphekayo athesi abaningi babuya behlile emazweni kathesi kunje ukhulunywa ngegdudula abaningi basazonyamalala kodwa yethula abazali lama-youth obhuti bethu besapota izanu p f into ebuhlungu kakhulu ukuthi lokuhlupheka lokhu kanti bona baphila kuliphi ilizwe bathenga ngaphi bona bahamba ngaphi bona bangaboni ithi izanu ihlukumeza abantu kathesi babevala bethi bona kuthiwa ye ama-opposition yakhweza izinto ukuze izanu isolo othiye mntu ababalamashezi abantu bezanu p f osiphatheleni laba balamashezi ama-ministers ezanu p f yibo ababathumayo kodwa bafuni ukukhuluma iqiniso ngoba vele bona batshontsha yonke indawo yikho besithi ngabantu be-triple c abayenza izinto zikhwele kanti yibo abayenza izinto zikhwele so sikhathele ngebandla lezanu p f lalo ntini la ingamuzwa that day sesithi yena i-triple c ithwala abantu ukuthi be-register efolos ngoba efolos abasela abantu i-triple c ingaba namabhasi okuthwala abantu shuwa usebhuko lamanga untini shuwa uzuzani kuzanu p f kwapho ngama-ovet abaholi lutho lalo we-f a ubhizi ye-i-triple c siyehlulekile kwama kwathini kanti bona bayenzani beyi-e-f l kayekele bona ukuthi sizehlulekana ukufaka amalunga ethu
mbingeleli enkundleni livuka njani basakazi hayi siyavuka basakazi ngithemba liphilile hayi siyasizwa isikhulumeli sezano ubaba lowu okuthiwa ngu-Angiston Sibanda siyamuzwa into ekhathazayo ngalowu ubaba ucabanga ukuthi izano ikhona into eyenzela isefa abantu basezimbabwe izano yafakwa ngabantu basezimbabwe izano kufanele isebenzele abantu basezimbabwe ingasebenzi ingathi yenzela abantu ifeva kungalungisa umgwaqo wodwa osuka eHarare usiye eMasvingo kuyakhuluma iminyaka leminyaka kuthiwa izano i-new dispensation iyasebenza ngomgwaqo wodwa elizweni kambe uma kusiyathenga ama-helicopter asisoli sikhulumeli sezano Angiston Sibanda kodwa abasolayo bakhuluma iqinisa njalo vele kuyatshontshwa laphana singazi mhlawumbe wena lawe bayakuchathekela lokhu abakutshontshayo yikho uzwakala sonke isikhathi uhlala udifenda kakhulu kodwa-ke hhayi siyakwazi ukuthi lawe udifenda isisu sakho ngoba kukhona okutholayo kambe wena ma ubhekile awuboni yini ukuthi abantu bayafa ezibhedlela kumbe yikuthi wena lawe ungomunye oyelatshwa ngaphandle kwamazwe yikho ungakuboni lokhu i-government uma isenza izinto ingayenzi izinto ingathi yenzela abantu ifeva kufanele ikuzwisise khona lokhu ukuthi kuwumlandu wayo ukuthi ibone ukuthi omunye lomunye umuntu ozalwa nasezimbabwe uyathi ma egula uyathola loba iphanado esibhedlela hhayi lokho kukhulumayo ukuthi abantu yindaba besola abantu kufanele besole vele ngoba into laphana zihambi kahle mhlawumbe lawe ngelilanga uza kuzwisisa khona lokhu uma ungasayiphiwa imali yokuthi uyelatshwa ngaphandle kwamanye amazwe uzokubona
basakazi westudio 7 sanibona angihlale phezu kwedaba angachithi isikhathi sizokuthi uhulumende uthenge ama-helicopter hhayi kuyahlekiswa kwasezimbabwe kuyahlekwa loba kufika angawani ama-helicopter ezibhedlela kungelamithi ezibhedlela kungelamtshini so ama-helicopter angawani ngoba uzamthwala lowo muntu umphuthumise ngaleyo helicopter ufike umenzeni kungalamithi kungalamtshini kwezimbabwe bekuyiplani nje yokutshontsha imali wabo labo mnangakho ngoba vele anti bahlala baphila ukutshontsha bekuyiplani ngoba sizwile intengo yama-helicopter bofanele ithengwe ngayo le ntengo bona abayithenge ngayo okukhomba ukuthi nje bekuyiplani ukuthi batshontshe imali bese becatha ukuthi bathenge ama-helicopter kodwa imali eningi ingene ezikhwameni zabo ngoba ma i-helicopter izabiza 2 points kodwa kuthiwa uyithenge ngabo 10 points ukuthi uyabona nje ukuthi bekuyiplani yokutshontsha imali kanti babayeveneli bona bazatshontsha kuze kube aveneli na bazatshontsha kuze kube nini hhayi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 0800-465-0318. Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni njengeminyakeni edluleyo, kugoqela lasemaphandleni lapho labezempilakahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha labo nxa sebethe balimala ngenxa yokuthi ijwabu labo lisuka ligugudeke lingenelisi ukuzivikela kunhlansi zelanga. Intatheli zindaba iStudio 7 uNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Banengi abantu abasebenzisa amafutha achiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempilakahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela iCarolite, iMovette kanye leEpiderm kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe
kwatha. Sasingathungeki sona isikini selikona ukuthi kubambane izinyama. Sathatha isithole nzima, sasathatha luze izimali eziningi. Uthi manje wanelimele kangaka linyazwe ngamambodlela abanjani abantu. Ezethungwa ngathi manje. Sahambe sahambe esibhedlela kwatha umntu kwathungeki lo. Inyama lezo bezingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo semathebelele North kuhlangothi lwezempilakahle olwe epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba, ama hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa ukuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuyile kwangkhona, obviously it is difficult ngendaba yokuthi iskin sakho vele sesifragile khona ngokwazo.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivale in terms of making sure ukuthi i product claim ngaba limited ku society, it means laba kusebenzisayo abangeke bebe banengi njalo siyabe sesisiza umphakathi.
USenior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Akula indawo esingathi thina it specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama-drugs lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Sibonga.
Ngesikhathi sengubo kuyakahle ukwenzela imhleni esikuzwayo kungesiko esikubonayo. Sidinga iqiniso. Lelo izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle. Ngala ungaphindeleli umsakazo weVoice America, sikhuluma izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. kumsakazo we Voice of America. Silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhleko zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela. Ugatsha olubona ngezemfundo lugqiba lamhlanje uhlelo lwalo lokuhlaziya imfundo olwekhala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.